Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande, obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi kufonqwa bakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha abasolwa ababili phezu kokubulawa komlandeli webandla le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo.
Bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho?
Ibandla le-CCC lemukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court sokubuyisela amalunga alo angu-12 kukhetho oluzayo.
So we are relieved that justice iphivelile ekugcineni loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabantu.
Oyeyisikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube osekubandla lezanu PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla.
Abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kulempilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi izanu izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Amapholisa athi asebophe abasolwa ababili phezu kokubulawa kwemsekeli webandla eliphikisayo le-CCC uTinashe Chitsungo ogongodwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eGlenora izolo wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi eloba enkundleni ye-Twitter uthe baphakathi kokudinga abanye abasolwa. Ibandla le-CCC lithi uChitsungo ugongodwe ikhanda ngamatshe ngesikhathi esiya emhlanganweni walo wokukhankasela ukhetho elabanye abasekeli baleli bandla. Uhulumende wethule umbiko ekhuthaza abantu ukuthi balandele inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi baziphathe ngokuthula ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala, njengebandla le-CCC sikhalela imoli kaTinashe lowo obulawe ngabantu bezanu PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi bayaziwa ukuthi ngamalunga ezanu PF. Yikho ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthwizanu ilomhlaba wayo wodwa ethe kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuzanu, kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatsha ngomunwe.
Nxa ngempela kungabantu bezanu PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu bezanu PF abamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo.
Vele asithembi lokho kuthiwo ngubaba Mnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Mbona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba Mnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe kabenzi lokho? Kulalokho sithi ngesikhiwa impunity lemunity, lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi oyenza into ezimbi otshontshayo obulalayo otshaya abantu kabotshwa akuna ngitsho lo muntu oyedwa zwi obotshiweyo wezanu silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile endaweni ethile wenza ububi hayi namapholisa labo vele ngabababambi bayesaba ngoba baqala bahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho namhlanje siyamangala iMinistry of Information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga silabantu abaningi ababulawayo silabantu abatshayiwayo akhoseke kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama uAli uMoblessing kathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele ngabamsulwa sikhala leZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona indaba lelayo sebeyibonile kuzaba nzima amahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe ba-declare elections lezo ukuthi free and fair.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi labo bayalusola udlakela njalo uthe labo abenze ubudlova lobu kumele babotshwe. Lokhe sikudaba lunye. Untungamili uxoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriyedenga obesembuthanweni lo okubulawe khona uTinashe Tshitsungo.
Ukubulawa kaTinashe Tshitsungo into esizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nqa sikhangela ukuthi ufele phambili kwethu etshaywa ngamatshe ngabantu bezanu-PF and njalo nqa sikhangela sibona ukuthi bekulomhlangano owe-Churu constituency lapha ade kumele khona si-introduce ama-candidate yethu azasimela ku-constituency yona le umhlangano lowu ade usemthethweni lamapolisa sabebikele ukuthi kule meeting yonaleyo kodwa sibone iZANU-PF ihambe yamobilize abantu babo babagcwala khona ngale kuvenue bathe amapholisa esebaxotshile balanda abantu bethu yikho ukutshaywa kwabantu bethu so yinto esizwisa ubuhlungu ukuthi isihluku bani ukuthi baze befike to the extent yokuthi wakubulala umuntu lingakhangela khathesi kulabantu abaphosa ukufika 20 abalimeleyo goqela aba obaba over 70 years labo mama over 60 years othungwe ikhanda labanye abalimele inyawo so and into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba abantu abachayileyo laba babulala lomunye wethu ngabantu abezana uPF abahlala esigabeni khona lapha abaziwayo so far kuthiwa sokulababili ababotshiweyo but nqa likhangela even ama video lawa ade border kuma WhatsApp maningi kakhulu bekulesixuku sabantu ade betshaya abantu and amavidiyo atshengisa ukuthi yibapha abantu so yinto esizwisa ubuhlungu kakhulu ngeba njengebandla kodwa thina sithi hayi abantu beZimbabwe bayazi bazazi inkokheli zabo bakwazi ukuthi ngobani abafuna ukubavotela and izanu ngaze iyenze i-violence kayisoze itshintshe inhliziyo zabantu abantu sebedubeke kakhulu udubo lolu oluvele kuZANU-PF so bengaze betshaya abantu ngaze benzeni kodwa abantu bayalazi iqiniso abantu bayakwazi ukuthi udubo labo luvela ngaphi abantu bayakwazi ukuthi yikuyini okumele kutshintshwe elizweni ukuthi impilo zabo zihambe kuhle kanye lezabantwana babo.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shiriyedenga umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-CCC ubexoxa emoyeni ecingweni le-Studio 7 ekobulawa eseHarare. Kolunye udaba amalunga ebandla le-CCC angu-12 abevinjwe ukuthi ancintise kukhetho aphiwe imvumo ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court. okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emthethwandaba weSupreme Court, igqwetha lalaba bantu uMnumzana Washman Ncube uthe bayathokoza ngesinqumo lesi.
I-judgment ye High Court i-wrong. So sebe ikhansilile leyo judgment, so ama candidates lawa nase ebuyiselwe kuballot. Yikho ke sokukuhle, we are relieved that justice iprevailile ekugcineni. Loba sesiqeda iviki ezintathu silokhe sibhoda ngento ade ungamelanga sibhode ngayo.
Bekulabanye abane abafuna ukuncintisa ezikhundleni zokuba ngamalungu edale ephalamende abakobulawayo, labo abavunyelwe ukuncintisa abakade bemele ligqwetha uMnumzana Moses Mahlangu, yena othi okwenzakale namhlanje kuyathokozisa
kakhulu kakhulu. Bekuyikuphambanisa okukhulu kakhulu because bekungelabufakazi bokuthi babe ngekho ecourt. All evidence pointed ukuthi babe secourt, but somebody decided, owayengekho ecourt decided to tell stories.
Obhalise efuna ukuncintisa emele iZANU-PF eMzilikazi Mpophoma ukhetho lolonyaka uMnumzana Admire Maskati uthi ibandla lakhe kaliwesabi amalunga awe-CCC asephendukile kukhetho.
Kuhle kakhulu for abantu bonke ngoba kunika abantu ithuba lokuthi bakhethe abantu ababafunayo, abantu ababathandayo, abantu abazabamela. Kangesabi ngoba i-election kumbe umdlalo olabantu abawinayo olabantu abadliwayo.
Kunjalo nje umthethwandaba we-Constitutional Court uza kwahlulela udaba lokuba ofuna ukuncintisa ukuba esikhundleni sikamongameli welizwe ezimele uMnumzana Xavier Kasukwere avunyele ukuncintisa kukhetho. UMahluli Paddington Garwe ube nomhlangano lamagqwetha kaKasukwere namhlanje bekhangela ukuba lungahlulelwa na ngesiphangiphangi udaba lukaKasukwere olokuthi avunyelwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu utshele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Lamanye ama-parties ukuthi indaba kaSavia Kasukwere izwakale nge-Tuesday next week ngo-9:30 ngamajaji amathathu awe-Constitutional Court.
Nxa idale lingavumela ukuba udaba lolu luzwakale kuvikezayo, ukutsho ukuba udaba lolu luzazwakala ngesiphangiphangi kuvikezayo, ukhetho lungakwenziwa. Ayaqhubeka amalungiselelo okhetho elizweni. Amabandla ezombusazwe enyakazela elizweni lonke ikhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho lwalenyanga. Ngimele isithu 7 ngiseharare, ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kolunye udaba oluphathelane lezokhetho, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube osekubandla le-ZANU-PF uthi abatsha bamabandla aphikisayo abaningi sebemlandele kuleli bandla njalo bagcwele amakhombi amathathu ukuze bayefinyelela emhlangano webandla elibusayo eCountry Park kobulawayo izolo. UMnumzana Dube uthumele imfanekiso enkundleni zokuxhumana ebulenjini eliziphatha amandla zebandla leZANU-PF labanye abasuke kumabandla aphikisayo begqoke impahla zebandla leZANU-PF. Okuningi asikuzweni kundaba ayiyenze lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa, yikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sibulawa mabandla, kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona, yikho kuzaletha khona inguquko. Kathesi iZANU izangena kobulawayo, abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare, bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho. Emfanekisweni engiyithumile namuhla bengilabo ntanga abebe ku-MDC labo engathi sengingena nile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo. Abanye bevela ku-CCC ama youth engakhuluma lawo abangasa yenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona ama picture, bephose gcwale ibus ngoba sithuthise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana era line kathi se Country Park kaMongameli ubaba uMnangagwa. So ngabantwana embona ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangeni elingelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unesicathulo indlela yeopposition leyo yabuloko uhlatshwa kuphela, akulanto ephumayo kudlalwa ngabantu. Kade sile yabona bese sibehlule kuregister ama candidates. Ibandla leZANU-PF ilibandla eliqinileyo elili lenhloso ngelizwe leli. Nxa sungene phakathi suqale ukubona sibili okuningi, ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo, okuningi labe lingalaleli njengo opposition lingakudingi. Kodwa nxa subala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqali sirally khona phana, kube lokuyavura kweclinic eCountry Park. Mina isizalwane seCountry Park kule clinic, siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini eBinga, ngeza kobulawayo lezi, but ungakhangela nje imisebenzi mnengi abayenzayo, amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo, kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni, kubo George Avenue, kubo masoche town laphana oNtemba Road ngale, o-CSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport, ungene laphana kubo nasty sokulabo innovation hub, izikolo ziyavulwa, kuningi kakhulu nje ukubala ikuthanda.
Ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seground, njalo alinanzi amalungelo oluntu, akuseliqiniso yini?
Okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kugugurawundi ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008, yikho kwakulodlakela olwalubonakala. Olwegugurawundi ke lona ngokwakusilwa izanu le-PF zapho, sezabambana zaba libandla elilodwa okuthiwa yizanu PF. Ungaze umuntu leke buyela kugugurawundi, iningi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi ancede abantu, uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa yabantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle. Kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, oyisikhulumeli sebandla le-MDCT kodwa osekubandla leZanu PF, obeqoqa le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota,
sivotele.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wabahluli uChief Justice Faluk Malaba usesole abantu lenhlanganiso ezisola abahluli labo manje nxa indaba zabo zingahlulelwanga ngendlela abayebe beyifuna. Iphephandaba lobulembo elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions isisole isiqa somthetho esisanda yengezelelwa esinquma ukuba izisebenzi ezitshengisela ukungekho emthethweni zingabotshwa kumbe zivalelwe ejele okweminyaka emihlanu. Linhlanganiso ithi umthetho lo wephula isisekelo sombuso. Okwathesi sendichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Awu, sihleke thina abakwazi ukuhleka. Awu, bathi abakaze babona irally engaka, benabantu abangaka, kuyikuqamba amanga kwabantu bezalo. Ibhasi siseyadilika ngoba even amadlozi esishoneni nawe sala ethi hayi lo muntu kaphume lo. Kuze kudilike ibhasi nabantu balimale, abantu bechipinki. Ungabuthi abantu ngapha nangapha ukuthi uthi uyenzela ukuthi kuthiwe ule support ungenayo. Hayi, okunye yikulima. Yikulima kwabantu mphela. Gawule, uthini makunje? Joseph Chuma, uthini makunje? Khulumani mphela ngoba ijasi ibhasi yawe iwa nabantu from Chipping. Anibona ukuthi aniphelelanga nezana unyana yeni leyo. Zamani ukuphelela ngabantu abadala, siyabona.
Ah, thina sifunayo ukuthi njengoba nakuvota, hayi ilizwe liyalunga. Kuyele umsebenzi, kuyele izimbabwe. Hayi ilizwe liyalunga, yikho zonke zirayithi. Uthini bani zimbe wine bani ya nanku zalu ngokuthi ngira yi sawukhuluma ngumakhu ngikhona apha ekhulu Mkuluko.
Yes, bingelele nkundleni. Ichona njani basakazi? Ayi, siyajabula lamhlanje ngoba amalunga awe CCC avunyelwe ukuthi abuyele emele abantu ngoba bakhethwa ngabantu. Kodwa ke sithanda ukuxwayisa amalabo abazenza ingathi bangamalunga eCCC. Kwathi kuphuma isinqumo lapho sokuthi akumelanga bangintise ikhothi sitho kanjani. Bona labo abazenza ngathi bangamalandeli beCCC bacala ukugxeka bajaha ukugxeka. Umboni ngathi labo bantu abazwisisi ipolitics yaseZimbabwe ukuthi isebenza njani. Umboni ngathi bangomafundani bazimfunda ngkwele. Indlela okusetshenzwa ngayo laphana kufanele uzwisise ukuthi izani isebenza njani. Andubana ugxeke. Lithini ke manje njengoba sokuthiwe khona bazangenela ukhetho. Linela lisola lapho lithi khona selisola umuntu onguye elithi ngumongameli wenu. Lithini ngakho ke lamhlanje abantu bakithi wobani leqinisa uma usekela into uyisekele uzoyifika lasekugcineni ungabi imbaxambili. Kodwa ke hayi ngithemba abantu kathesi ke sebezajabula ke ngoba amalunga abo esefakiwe lawo ekhethweni. Sokuzasala nje labana abangazwisisiyo ukuthi kahle kahle bafunani. Abafuna inguquko bayakwazi ukuthi bafunani.
Yebo, siyesevele ngiyalibengelela baba nemusa. Hayi akula okunye ngenje ngifuna ukukhuluma lapha. Hey, amangali iZimbabwe yonke ukuthi laba bathengele izimoto bathengelwa njani. Company sesiyovalwa phela abantu abibona sesivala umlomo khona bokuthi wangakhuluma into kade ezenza bavonke. Kambe lami ngizwe ngidla kamnandi ukukhuluma. Izivala umlomo lesi anti iyabona abantu bathengwa nokudla yonke into siwavala. Angazi ukuthi lesingamalema yini kulesi yini. Ukuthi siyakubona kanye po 5 years uyabonga ukuthi lami lake langizisa. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7 ngiyabingelela labalaleli ngibingelela ngenjabulo enkulu sibonga ama-tropics amahle athi noma sebona ukuthi sesishadele izitho abazange bakhuluma kubi ngebandla bamisindi saze saphuma kulo mlilo ade sesifakwe kuwe izanupiyo vele ngiyazi ukubana wonke umuntu we-tropics ongowe-tropics ngempela ube nganali eqhubeka ubusuku lwemini uNkulunkulu wasiza ukukhala kwethu sazothabanga lamathonga abokuthi namhlanje banga abantu abanjengokuthabanga lazi abantu bokuxotsha sikwekhe ephathini ngoba thina sibakhayelelanga ukuthi uthabanga abe lesikhumba we-tropics vele asisamfuni ngenkulumo zakhe. Siyabonga kakhulu labo Father Imayeri laphano elentiri yetenga ngokwebamba imithingi nesadakile eyu. Vele amakhothi eZimbabwe vele wona kwinuso elihle asazimelanga ngoba vele ikhothi yakoBulawayo yayingamelanga ikhipha amalunga ethu ngoba iZANU-PF yayikhuluma into ye-social media. Yikho iyehlulekile ukuveza ubufakazi oncike sebevezile obawo. Sebabongele owethimen ncike lakwethabani mpofu amaloya ethu. Hhayi ngembono bebevasa bebengadlali vele sibonile laphana lo Father Imayeri ukuthi vele ikhothi vele ibingenachance. Siyambongela umama lwane uNkulunkulu kasigcinile yena. Thina vele siyathokoza ngendlela asebenza ngakhona uFather Imayeri ukuthi uNkulunkulu uthiwa ngamgcina umama lwane size sinqobe kulobu bunzima esibhekane la. Siyababona omthuli bayifuna iBulawayo ngamehlo abomvu. Mina ngakuze wakhampeni ekhadi phakho ukuthi kukhona kule njongo abayijongile ekhadi phakho lo mthuli. Kodwa ngenkosi thina sithi ikhadi phakho lana kumele sikhampeni ngamandla ikhadi phakho umthuli angayithathi ngoba bahlezi phezu kwakho thina kasikwazi. Kunje baholisa izisebenzi bayangezelela imali bethisa izinto bakwazi after ama-elections imali yana bayididakta. Obaba bethu kabaholi namhlanje ngenxa kamthuli ncuke umthuli ncuke kumele adliwe.
DJ 7 njani njani lonke basakazi. Ngithanda ukuthi lami ke ngiphawule cela livule phela ama-audio ethu lathi sizwakale emsakazweni. Siyayibona iZANU-PF siqalisile udlakela lwayo siqalisile. Baqalile ukubulala abantu ke manje sibabhekile nje. Bafuna ukuyalela embusweni besenza into eyikuright. Afisa ukuthi lo nyaka ma ungabe ukhethelwe ungahamba kahle iZANU-PF ike iphume abantu sebethwele nzima. Abantu besisise bephefumula kanzima ngeZANU-PF. Uzambi balandelela lapho bakhona. Kodwa uhlale ekhuluma lowo mnangagi ukuthi yena akafuni dlakela kodwa uyathuma abantu behambe beyobulala abantu besisi. Kanti unjani vele lo baba lo?
Asakazi linjani njani njani thina siyaphila siyaphila. Siyaphila impela nani qhawe qhawe nanti. Ngilibone kwangapho lani qhawe. Mina njengami ngiyavotela yena mpela ngiyavotela yena mpela. Ayiqhawe lakithi vele khululiza lakithi. Ayikhona lo othe kuthe amagetsi agetsi wethu ngabe sisindebelena ukuthi vele khuluma into engayisiyelwa namdarwa nayo 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 nakunzima laphana. Sihambe umana ekhinike engaze ngayathiwa nguye ikadripadi sihambe campaina ngapho ayengehluleka lo mdarwa. Zaukuthi ngicocenikawuza ulungisa yase sothuza kulungisa nini ithi naso njalo sabe sela wajamu eshojamushanga lami jamu yothela belungu dasingabe thina kunomgwaqo sine jamu kunomgwaqo thi siraidi yabathama senevuke thina sebenzi senisela ngokuthi umgwaqo ijamu changani yemasketi yafagile masketi kunzima ngana nje wagebe yepho yakobulawa hayi nemdani yasiyangisa lwa sekukhuluma ngosika ngosika hayi nkayi manje lapho sasa ngavota azodathe intrinya hamba yebo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Sokufike iminyaka engamathumi amabili lanhlanu kwasayinelwana isivumelwano sokunanza ukuthi abantu bekhonze bekhululekile emhlabeni jikelele. Ese-International Religious Freedom Act, ukutsho omela lolu hlelo umnumzana Rashad Hussein, ekhuluma esedalele Congress. Iminyaka engamathumi amabili lanhlanu sivikela ilungelo elimqoka kumbali yeMelika, ekhomba ubuntu bethu lendlela esibusa ngayo, njengalokho okuvezwa ngumthetho we-First Amendment, okuyiyo insika kundlela esiphatha ngayo amanye amazwe. I-Ofisi ye-International Religious Freedom ekahulumende weMelika isebenza ukulondoloza, ukuvikela, lokulwela ukuthi abantu benkolo ezehlukeneyo bekhonze bekhululekile emhlabeni wonke, okugoqela abokholo lwesiKristu. Kuwonalo umnyaka i-Ofisi ebona ngalolu hlelo isebenze kakhulu labenkonzo ye-Shenzhen Holy Reform Church ukuvikela amalunga ayo ukuthi ekhonze ekhululekile, lanxa ebencindezelwa yi-Chinese Communist Party ngoba ebalekele e-China mhlaka 7 ngoMabasa. Kuminyaka esanda ukwedlula, abakhonzela ezindlini bayahlukuluzwa iziphathamandla ze-Chinese Communist, njalo ezinye zalezi izindlu zavalwa. Inkonzo ye-Shenzhen, esungulwe ngomnyaka ka-2012, yayingabhaliswanga ngohulumente ngakho ingekho emthethweni. Abalwela ilungelo loluntu bathi amalunga ayo ayehlukuluzwa iziphathamandla zikahulumende, njalo imihlangano yawo yenkonzo yayingenelwa ngamapholisa mahlayana. Iziphathamandla zethusela ukuvala isikolo sabo sokholo esasifihlekile. Kwathi ngokumemetheka koncindezelo lokuthi kwakhiwe, kwavotelwa ukuthi kuphunywe kwele China, njalo amalunga amaningi asuka kulendawo kusukela ekupheleni komnyaka ka-2019 kusiya ekuqaleni kuka-2020. Inkonzo ye-Shenzhen yaqalisa uhambo lwayo lwenkululeko ngokubalekela esihlengeni se-South Korea e-Jeju, lapho amalunga aleli bandla asuka njalo abalekela e-Thailand ngoba engelathemba lokuthi azathola ubuphepheli. Zisesabela ukuthi bengaphenduka baye e-China ngemva kokubotshelwa ukuthi sebedlulise isikhathi sokuhlala ngokusemthethweni e-Thailand. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezizimeleyo le-Ofisi ye-Religious Freedom zakhankasela ukuthi kukhululwe abokholo lwesiKristu be-China, kuchasisa umnumzana Rashad. Ngenxa yemizamo yethu e-Ofisini ye-International Religious Freedom lohulumende lokusebenzelana ledale le-Congress lezinye inhlanganiso zikahulumende lezizimeleyo, ngazizwa ngihlonitshiwe ngisamukela amalunga enkonzo le efika eMelika e-DFW Airport, njalo ngathokoza ukuthi ananza ikhefu lePhasika esontweni eTexas evikelekile mhlaka 16 ngenyanga kaNkwenkwezi. Sibambene njengabantu beMelika, kugqiba umnumzana Hassan, ukuncedisa labo abahlukuluzekayo ngenxa yokholo kumbe inkonzo yabo.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ekuseni ngesikhathi sinye. Kodwa silazo ezinye indaba nsuku zonke ngo 7:30 ntambama.